Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla athi kusobala ukuthi uhulumende sephelelwe ngumphako kudaba lokusilela kwamafutha ezimoda.
Kodwa kulokhu siba west and west asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesifuel ikhona. Namhlanje tokutsha sele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye communication.
Ibandla lezaphu lithi kulamabhasi azathwala abantu kungelambadalo lamhlanje ebasa eWhite City Stadium ukuyavalelisa umnumzana Dumiso Dabengwa ozabekwa entabazinduna kusasa.
Amabhasi wonke azasuka ngokota 7 eCity Hall ekonda eMkuma Township yahamba ethwala abantu bahambise eWhite City.
Lamhlanje silengxoxo lomhlabeleli olodumo owakwele South Africa uBongani Dlamini uDJ Bongz phela ocula i-house music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanye amalunga ekomiti yedalela eParliamente ebona ngamandla kagetsi e-Energy and Power Development athi kusobala ukuthi uhulumende kalamacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kulandela umhlangano wayo lomphathintambo kahulumende obona ngalolu daba umnumzana Fortune Chasi kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja. Ababili laba bahlanganele committee le ngaphambilini kombiko abawethule le idale leParliamente izolo lapho abaveze ukuthi ezinye izizathu ezibangela ukuswelakala kwamafutha ezimota imbiko yamanga lokungakhulumisani okucacileyo kwabaphathi ntambo kudaba lokuthengiswa kwamafutha isupply chain. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomgcini sihlalo wali committee umnumzana Joel Gabuza webandla le MDC.
Indaba sitshele zona siyazazi besivele bahlala aziyenzi mehluko kuloko kukhona vele kuground. Kuqala sihlangana la amajahara sekukabile sahlangana la mhla ka 23 December basithembisa ukuthi by end of the 15th season which ukuthi konapho kuzola nje new year kwakufanele kufuyela ama-queues kungasila. Sazohlangana la mhla ka 7 March basitshela njalo ukuthi hayi by end of March kwebe kungasila ama-fuel queues. Kodwa kuloko siba west and west asiboni kulo mehluko. Now sesikhuluma labo namuhla bona bathi ifuel ikhona, bahlala nesithi ifuel ikhona. Namhla tokutsha sele khona ukuthi iproblem ukuthi kule problem ye communication ya abantu sebesenza panic buying ngoba bezwa ngathi kumbe babona ngathi ifuel izakhwela intengo, so yikho sebesengathi wonke umuntu usethenga. But wonke umuntu okuground olemoto yakwazi ukuthi noma nje kungela panic buying leyo ayijovele abantu bengasela fuel, wonke umuntu usehamba ku-emptithenga kusela lutho.
Kuyini selikukhangelele okungayenza uhlupho lolu lube
ngcono? Angithi bathe wona kade sibabhadala imali ekwana 1 month akufanele nakushuti ifiri. Ukukhuluma kwakumangulo uthe usenza ama letters of credit akwanisa ukuthenga ifuel engasenelisa kuse okwamaviki amathathu alandelayo. Sesizabona nje kumaviki lawa amathathu alandelayo ukuthi kuzaba lo mehluko yini, ngoba utheni uqalisa ukubhadala kusukela last week. Kodwa ngokwazi since last week ngoko ngokuthokoza kwami la babo bonke abalezimuntu akukabi lomehluko asazi kumbe ngeqiniso kuba ngasitshintshisanga lawo ma-letter of credit kodwa ukhulume nginombolo ezikwanisa ukuthi ukuthi yithina ubhadale 153 million which is quite enough ukuthi ube le fuel eningi ezajova posa amaviki amadata alandelayo so asikaboni mehluko thina ku-ground esikufuna soma-credit note esikufuna ukuba kwi-fuel abantu benzuza i-fuel bengelayini bengalayini
yiwaphi amacebo elimtshele wona umnumzana Chasi nomnumzana Mangu
okokuqala besibuza ukuthi kanti kubangelwa yini ukuthi likhuluma izinto ezishiyane lalokhu okwenzakalayo ku-ground sambuza njalo futhi kanti kungani vele lokhu lithengisa i-fuel ngamabhondi nothi naliyithenga nge-foreign currency sambuza njalo ukuthi kanti sibona amagaraji amanye adengisa i-fuel nge-foreign currency abanye abavunyelwe kubangelwa yini khonoko so yimbuzo esimbuze yona ukhanya la impendulo sithi hayi khona ezadingisisa kakabi kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kahle kahle and ububi wakhona ukuthi uminista laye umuntu osesemutsha ngithemba layo usadingisa ukuthi ezwe ukuthi ku-ground kuminjani
lanxa selikhulume lo mnumzana Mangudi alo mnumzana Chasi lokhu kungathembisi ukuthi isimo lesi sizaba ngcono sokuswelakala kwamafutha
singazi kwabanye bami but ngokubone ngikubonileyo abantu bebuza imibuzo bekukhanya sekwala ukuthi akula muntu osuthisekayo hhayi khona sizahlala senza ama-deliberations sibuzane ukuthi madoda libone njani but ngokukhuluma la ngemibuzo engiyibonileyo kuyakhanya ukuthi amalunga ephalamende awasuthiseki ngencazelo kade ziniwa amajaha kungani ngoba zibona ukuthi abala ncazelo esijengisa ukuthi kahle kahle kuzaba le fuel izakwanela abantu bengasangeni kuma-qs
sikhuluma nje wona umumo wamafutha lawo efuel usunjani kanye lo wamagetsi
kathesi sokuwesi sokudlulisa amalawulo ngoba ngiyakutshela ukuthi kulezi suku kade zisedlula kukwanisa ukuthi ulayini yephela uselayinini kathesi akusela la malayini ngoba umuntu wonke esefuna ifuel sibhonge ukuba kuyagcwala umgwaqo wokuthi vele ungasalayineyi wonke umuntu ezefuna ukuba yinumber one kumbe ebe le chance yokutola ekwazi ukuthi akusele yini i-chance engayitola khona amalayini kathesi kasakwaniseki ukuthi abantu behlale bezinze elayinini abasela patience abantu
lo ke ngumnumzana Joel Gabuza umgcini isihlalo wekomiti ebona nge Energy and Power Development engoyibandla le MDC ube khuluma icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo ngomunye wabafunda baze bahlala lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa kesizwe amazwi akhe.
Mina nginguJafet Ndabeni Ncube umza wakhe kaDumiso Dabengwa. UDabengwa sizalwa sonke khona le manxele lentaba zinduna. Ngathi ngikustandard 4 mina engwenya laphana mission yena kustandard 5. Silala uyise wayengubody master. Nilala lo Dumiso sisebenza sicanseli lodwa sile ngubo zethu sidonselana ingosi kukholisa sithaba simangalisa so that was 1951 akungitsheleke sikhule sonke senze konke saba sonke ku youth ye NDP kuzaphu waphuma ukuqalene weZambia ngamlandela lami yena wathumela eRussia khona le nangaye Czechoslovakia siyafuki awubantu benkosi he intaba idilikile awukhosi akutsho sithi intaba idilikile usebenzele umuntu wenkosi yes asimhambiseni ngokuthula okuhle bakithi azilale kuhle bakithi
Edward Nari mina kuthi kulo muntu okuthiwa ngoba uDabengwa ngaqalisa ukwazi ibizo ngengoma khonapha ku early 77 kule ngoma uyayihlatshelwa ngamagerilla uyayisithi thumela uDabengwa ayetshela unkomo ukuthi siyalithatha lo nyaka kodwa yena umuntu wakhona sasisazi ibizo kuphi ngaze ngazoba mazi after independence kulapha engaqalisa ukuba mazi khona then lapho khonaphana sesiqalisa ukubala ukubotshwa kwakhe lakomasuku kwazobuya esephumile laphana sesitsho ukuthi hhayi uvele benga ukuphuma kwami ayisuke ukuthi ngikhululiwe ngoba vele kokuqala bengelacala lapha silahlekelwe okukhulu okumangalisayo ayikhona njengemuli yakwaDavina ngoba imuli yezaphu kuphela kodwa njengesizwe eseZimbabwe ngoba ngumuntu wayehlanganisa abantu bonke ngumuntu wokuthi kwakulula even umuntu omncane okunganani kwakulula ukuthi afinyelele kuye ayexoxa laye
lo ke labo ke umnumzana Jafet Ndabeni Ncube lomnumzana Edward Nare kunjalo nje inkulungwane zabantu zikhangelelwe ukubuthana enkundleni yeWhite City Stadium kobulawayo lamhlanje umkhosini wokuyavalelisa umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dubiso Dabengwa yena ochone ngeviki edluleyo uDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngesikhathi evela kwele India lapho kade siyelatshwa khona uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe uDabengwa uzabekwa emathuneni omndeni wakhe entabazinduna esigabeni semanxeleni kusasa Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe lo mgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka wachasisa okunengi ngombuthano walamhlanje.
Ngale White City speeches ezenziwa abantu abazanalo babuDabengwa abatshiyeneyo abamasonto ama-political party abakahulumende bonke bazanikwa isikhathi sokuthi bakhulume ukuthi ukabaloba amazwe njani
ibhokisi lakhe lizafika lalo e-White City
ye lizafika ibhokisi bazadlula belithatha ebuseni kwenyaradzoli e-White City
kuyini elingakutsho kuzulu wakobulawayo ongaba lesifiso sokuzala e-White City ezevalelisa ubabuDabengwa
sithi abantu abame lapho kujayele ukuthathwa khona abantu uhulumende ujayele ukuthi ona nxa kule nto ezinje abe la ma-pick up points abantu bemalokitshini bayakwazi ukuthi amabhasi adlula ngapha amabhasi wonke azasuka ngo-7 e-City Hall eqonda kuma-township yahamba ethwala abantu bahambise e-White City
uzaqala sikhathi bani umsebenzi uphele nini
umsebenzi I think uzaqala ngo-9 kodwa abantu bangaqalisa ukungena egedini ngo-8 o'clock because amagedi abe sevulile
kukhona yini selikuzwile ngomongameli Mnangagwa ukuthi mhlawumbe ngafika laye emngcwabeni kumbe aze ebamba izandla
hayi asikezwa lutho into esiyaziyo ukuthi kona ngale ntaba zinduna lapha angcwatshwa khona kule guest of honor kahulumende maybe nguye upresident asikakwazi basafumbete ngaleyo information asikakwazi utona ngubani ozabuya kanye kanye uzoka ngu-guest of honor
entaba zinduna ubekwa ngaphi kahle kahle ube lo muzi
hayi bale heroes ekhaya ngathi lapho uvele kungcwatshwa abantu bakibo bakoDabengwa sengahamba kabili kathathu ngilaye emfeni zakibo bale ndawo lapho wangcwatshwa khona kubhaliwe ukuthi lo wangcwatshwa nini mbona abanye baqalisa from 1906 kubhaliwe ukuthi bani baniDabengwa wangcwatshwa lapho ngo-1906 so yinto evele isenzakala ukuthi bangcwatshwa khonapho
lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo liyanxuswa ke balaleli ukuthi liye enkundleni yeWhite City Stadium lamhlanje lizwile amabhasi ke awabhadalo Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuvula amagagasi ukuze kube le misakazo emitsha eminingi elizweni. Umtswangwa ubekhuluma le committee yedale leParliament ebona ngokuqutshwa kwembiko izolo. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umahluli umnumzana Charles Hungwe walile ukupha ibail umnumzana Munyaradzi Kereke owayelilunga ledwale lephalamende wagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu phezu kodaba lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elithumi lanye. Okwamanje ke kesilalele amazwi awenu lina balaleli bethu eliwathumela ke ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Into engizayitsho nje kuphela ukuthi yazi we are so traumatized, sise siyesaba ngisho nokuthi sifake ama audios because sesabela abazali nabafowethu esabachiya ekhaya ngoba lo mbuso kamnangagwa ozithi wona ukhululekile ebantwini bakithi. Siyakubona ukuthi khona vele abantu bakithi kabakakhululeki, ngitsho la kancane kabakakhululeki. Kusese nje yiwona lwana umbuso kamgabe okungangokuthi laba bantu vele they are sharing whatever they are doing, uyabona. So ukuthi besitshele amanga bethi bona ye umunye nomunye usekhululekile, ukuthi usengatsho ukuthi khona ama-experiences akhe anjani empilweni, uyabona. Khonkyana ngibona mina kungamanga njalo hlazathe tshoko, kuyindlela nje yokuzama ukuheha amazwe omhlaba ukuthi khona bona sebetshintshile, bona bengatshintshanga lutho, kulokhu kusafana nje lakudala, uyabona. So the best thing nje mina engiyibonayo esizokhululeka ngakhona ukuthi khona sibe into kunjani i-James Online leya ebivele ikhona kudala ibuyiselwe, sikwazi ukuthi thina njengabantwana bakomthwakazi abantwana basemathebeleleni thine Midlands bezibuse, ngoba ever since sazalwayo sizwa kuthiwa kule nto okuthiwa nguzibuse okuyinto esingayaziyo empilweni zethu. Mina njengami uzibuse kangimazi, yabo.
Kuzophephelaphi thina maZimbabwe ngoba ubunzima bukhona ngapha kule ndlala, ngapha imali kayisebenzi okuthi ngabe bafake ama-US dollar lamarandi kube yikho okusebenzayo, ibhondi liphume nje, liphume kusale ama-US lamarandi ngoba yikho esibonani wakuyo, ngoba indlala ekhona. Uzakwehluleka ukuthenga i-feeding yenkomo, wehluleka ukuthenga i-feeding yakho wena muntu. So kulobunzima obukhulu esikhangelene labo. Ngikhuluma kanje kakula tshani ukuthi inkomo zili, inkomo kathezi ziqalisile ukugunda nje phansi ukuthi akusela tshani. So ifeeding izothengwa ngani, izothengwa njani njengoba kungela lokhuzeni, kungela mali, uthengise inkomo ngamabhondi uqede lapho ehluleka ukuthenga yona ifeeding ukuthi ufeeding inkomo ezingu-2 nje kodwa uthengise inkomo eyi-1. So ubunzima kukhona endlala yabantu, indlala yenkomo. So inkomo zizakufa ziqede laphana wehlulekele ukuthi uzenzeni, ngoba nawe vele uzabe ule ndlala yakho nje. EZimbabwe sibhekane lokunzima, sibhekane lokunzima over. Mina kamboni ukuthi iZimbabwe izabuyela emuva. Mina ngikhuluma kanje ngiseZimbabwe. Ithi iZimbabwe izabuyela emuva kudubeka, kuzawutshintsha yini kodwa kangiboni, ngoba izinto zikhwela njalo njalo nje. Akula price control ukuthi kumbele izinto ziyanqandwa ku-price control ukuthi ziyehle zibaleke ukuqansa, ziqansa njalo nje. Angazi ukuthi ibhondi balifaka ye ukuthi liseseyimali nje kumbeni selifana lakudala nje imali yama-bearers check, ngoba ibhondi kathesi kubizwa ukuthiwe yi-R3 idola eliyi-1. So uza kuzathengani, izisebenzi ziyakhala njalo nje zifola amabhondi.
Mina ngisebenza kwele South Africa, igama ngingu-Rapson Mwale. Bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo, ngifike namhlanje, ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale. Hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi $3.50. Hayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka.
Ye ku Studio 7 siyangena sibili kodwa ubuhlungu ukuthi siyakhuluma kanje so bayasihleka ukuthi uyabizwa bayakhuluma ngoba into okuthiwa iZanu PF vele siyehlulekile totally njalo iyehluleke since ingenileyo khathesi ngabe nje ngabantu abacabangayo bafake imali lekhanda likamqabuko ngoba nguye umuntu walethilizwe kodwa ngokuba umuntu wesindebeleni bakumbokotha sokungani uthi umgabe nguyabuya lelizwe kungayisikho lokho mina ngusipho moyo emvele enkayi South ye ivele enkayi South mina imenga engangigijima ngesikhathi MTC iqala so khathesi hayi ngihleli kodwa ngizubuhlungu okwenzakala empilweni zethu. Ye, ngizubuhlungu kakhulu ngoba iZanu PF ngokulutha. Ayisiyo ukuthi iyazwela umuntu ukuthi kuthini. Loba befike ebhenkini uyafica ukuthi bafuna ukungena phambili babuthi imali baphume bahambe. Wena uyabutshona ukhonapho kumbe ulele ukhonapho ngamalayini akhona. Bona bafike baluthi imali bathathe baphume bahambe. Loba nguphi bafuna khonokho. Lokuzinduna kwakhona sokufanana konke. Ngoba kuyasebenzela iphathina lebusayo etshontshayo so akulanto enhle elizweni sesithole nzima bakithi aluba ngabe kuyenzakala ngabe bayavalela ejele bonke bafele phakathi ngoba hayi kwathi kungena umthuli kwathuza vusa ilizwe khathesi nguye selisisela lokucina emhlabeni ojigumba sebethule zwi ngoba bona baphiwa izigidi betshontshela abantu sebethule zwi akusela into ekhulumekayo ngisho zwi songani kabakho eZimbabwe sesidubeka thina ngokusela babo.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Akesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayecwayisisa ngodaba lokungenela kukhetho lukamnyaka ka-2018 oluya America umnumzana Robert Mueller uphinde wagcizelela izolo imbiko yakhe yokuthi wayengeke abophise uTrump ngoba kulomthetho olawula ngophenyo olufana lalolu olwenziwayo olumvimba ukuthi engabophi umongameli wesizwe uTrump. Elemelika likhangelelwe ukuswela odokotela lezinye izisebenzi zezempilakahle kuminyaka elandelayo ngoba zisiyadinga amadlelo aluhlaza phetheya. Namhlanje uyiwoza Friday kanje ngitheke ngililibazise ngomdumo we-house music. Unomfundo Mkhize usethulela lolu daba olule ngoma ze-house music.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphuma elokishini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongs waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethela udumo ngethi thina sobabili eyathengwa yathola isicoco se double platinum umdumo ka Bongs uchaza esithi House Afrobeats. DJ Bongs usefinyelela iminyaka engamathuma amabili ejabulisa abantu ngengoma ezichisa isikhotha okwenze wethula amadlalade amahlanu namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe ebantwini basemzantsi Afrika. UDJ Bongs kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene, omunye umgido adume ngawo yivuma kodwa engazange ifike ezingeni legwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
Engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bekufonele kuthiwa yibo wazayenza indaba bonke futhi indaba yani senaku bengisendela u-Rehan Shaper mara emva kwalokho wonke umuntu usayenza ivele usiyara
ngonenaCharles
Tambino naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe, ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa imali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi Survival of the Fittest.
Cheers, mama. Kwara kwara. Yeah.
UDJ Bongs uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma ungusaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopini, yabo uyivalela eshopini nasizwe. Abakhuleke nje baphume baye ngaphandle, bazona ngaphandle, kuyenzeka le.
Ungamlandela uDJ Bongs kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongs. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongs_Gwara_Gwara. Ngingunofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngithi libe lempela viki elishukela.
siti gwara gwara siphinde siti vosho yebo ke njengoba kuyi Friday ayihoza Friday hayi ingoma emnandi ingoma ka DJ Bongs sigcibela ke uhlelo lwethu siyabonga Nomkhize Mamkhize siyabonga kakhulu hayi igama lami ngu Chris Gande ngiyalivalelisa asidibaneni njalo kusasa kodwa kusasa sidibana ngo 7:30 hatshi ekusena sikho siyabonga.